Ibandla lezanu-PF selikhethe ngokusemthethweni uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumkhokheli walo ethatha isikhundla esithiwe singasela muntu ngokususwa kobe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Uhle wakhethwa njalo ukulimela kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Wamukele ngenjabulo lesi isikhundla wabonga ibandla lakhe ngokumethemba ukuthi alikhokhele kanye lelizwe. Utshele abalandeli abakade besemhlanganweni lo ukuthi sokumele baqalise ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo. Ubekhangelelwe ukukhetha abasekeli bakhe ababili kodwa wathi uza kwenza lokhu kunsukwana ezilandelayo. Ugcine kodwa ikhetha unobhala wedale le-College Bureau abagoqela uMnumzana Patrice Namasa, uMnumzana Obed Mpofu, unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri obesengumgcinisihlalo webandla leZANU-PF labanye abafakwe ezikhundleni ezivuleke ngokuxotshwa kwamalunga ecele le-G40. Obe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe ubengekho emhlanganweni lo nomkakhe unkosikazi Grace Mugabe owaxotshwa labanye bakhe okwathiwa sebehluthene intambo zombuso ezaziphethwe ngumongameli Mugabe esesengumongameli. Ibutho lancedisana licele leZANU-PF elibizwa ngokuthi yiLacoste ukuthi lisuse uMugabe embusweni ngenkani loba nje lelokhu lisithi kalizange lihluthune intambo zombuso welizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMavis Gama obesemhlanganweni lo uchasisa okubonileyo sizixoxa laye khonapha kuhlelo esecingweni. Siyakwamukela Mavis Gama.
Ngiyabonga litshona njani balaleli. Okunye kokwenzakale lapha emhlanganweni ukuba kube lesicelo esivele kubomama abafuna amalunga lawa akhethwayo ewe awe-G40 abalisa unkosikazi Grace Mugabe Jonathan Moyo kanye loMnumzana Xavier Kasekwere ukuthi balethwe ekhaya babhekane lamacala abo babotshwe bajeziswe labo nxa bethe batholakala licala. Kukhethwe njalo abanye abambalwa ukusila ibandla leli ababalisa ngemva kokutho uMajor General Edelbert Rugege yena obekwe kusikhundla osekuba ngukomisariyeti. Lesi sikhundla-ke yilesi anaso ukukhankasela kumbe ngithi mina ukudinga usekelo ebantwini njengoba ilizwe selikhanyelele ukubhekana lokhetho. Kukhuluma phezu kokhetho uthi yena ukhetho oluzayo lomnyaka ka-2018 kakumelanga lube lodlakela. Kasikho isidingo sokuba lodlakela, wathi njalo vele labo abamabandla aphikisayo akasesekho, asisaqinanga kangako. Ngakho ukhangelele ukuba ibandla leZANU-PF lizenqoba ngokwedlulise amalawulo. Wathi yena usiyafika isikhathi sokhetho ngomnyaka ozayo kuthembisa uzulu ukuba kuyabe sekwakhiwe izindlu ezizinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 ukuze abantu bathole indawo yokuhlala. Uthe sekhuluma ngezokulima wathi uhlelo lokwana luka-president olokunikeza usizo lwempahla yokulimisa presidential scheme seliyasabalala lufinyelele kuyo yonke imizi kuze omunye umuntu wonke athole lolo sizo alime abe sethola isivuno esingcono. Kuthe kusiya kuhlangothi lwabomama kukhethwe unkosikazi Lebhushi Nomona ukuthi abe nguye okhokhela esiyisikhundla esithiwe ngunkosikazi Grace Mugabe ngemva kokuxotshwa kwakhe yena obesekela uhlangothi lwabesifazane. Kwathi-ke kundaba zabasekeli bakhe lanxa uZulu obekhona kulo mhlangano ebelindele khonokho badanile abantu kodwa bathi bakhangelela ukuthi bazokuza ukuthi ngobani abazakhethwa.
Ngubambe umlomo khonapho mbijana ungaqhubeki kodwa umumo ubunjani nxa ikhuluma isethula lawa mazwi abantu bebenjabe bewamukela ngokuthaba yini bekulokuthokoza kuyini okubonileyo nje ngomumo athi khona
bebejabule kodwa kuthe kusukuma umphathintambo wedolobha leHarare unkosikazi Chikukwa abantu bamhoza bekhengisa ukuthi vele ngabamthakazeleli kwaba lokuxokozela kwaba lomsindo abantu vele uthe ekhuluma esethula amazwi akhe akekho obemlalele njalo bebedubeka abanye abakhokheli kade belokhu bekulo mhlangano nxa besithi bachaya izilogani lokhu besajayele umnumzana Robert Mugabe bebegagasa-ke becina sebephambanisa endaweni yokuthi bakhulume igama likalo okhona becina sebekhuluma elalo isikhundla
bakhona abanye abakwenzileyo bakhona
abanye waza kumaphandle kwalapho kade kusenzelwa khona umhlangano
ungaqhubeka
ibhakana ebelibhala ukuthi umnangagwa wabulala umngane wakhe uthethwe ngabasotsha ngemva kwalokho waya kwethulwa emapholiseni ungazikhuma yimthenza ngale ngesikhathi umnumzana mnangagwa ephakathi kokukhuluma esethula umbiko wakhe wokugqiba umsebenzi wanamhlanje kodwa-ke sikhangele kwezempahla namhla bekungagqokwanga mpahla yebandla ngaphandle kwakhe umnangagwa lo mkakhe ade begqoke ilembu lebandla njengalokho esivele sikujwayele leli lembu lilomfanekiso wakhe kanye lalo nkosikazi ungwelaye ongu-deputy commissariat yekadeukuthi iningi bebegqoke ama-t-shirt nje abengela buso bomuntu singasike phambili nxa yokuya kwesikhathi ukuthi babe sebelokhu beqhubeka yini bengagqoki izembatho ezilobuso bomuntu
okunye njalo okuqakathekileyo okubonileyo kuyini
abantu babuyile ngobunengi njalo umhlangano uhambe kuhle bekuthulisekile babuyile besedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 7,000 inkulungwane ezisikhombisa 7,000 abantu ababuyileyo kulo mhlangano ekugqibeni kwalo mhlangano-ke kuphiwe umuntu wonke kuthiwe uyaphiwa ihampa okuyisipho obekugoqela orayisi labochukela kanye lamafutha okuphekisa okuyinto esengamangalisa intathelizindaba labani kodwa-ke nxa sithe sidingisisa kwatholakala ukuthi ngenye impahla eyayithe yadingwa ngunkosikazi Grace Mugabe ebisasalele akade belokho beyicedisa leyo mpahla ukunikeza uZulu okunye njalo yikuthi
kukhanyasobala
ukuthi abakubutho lokhu bengena besiba lezikhundla ebandleni singakhangela kupolisi bhilo sikungeniswe ababili abakubutho ababalisa u-marshal Terence Shiri kanye lo-major general Somoyo aba-ke bekuyinkokheli yakubutho kathesi sebekwezombusazwe kungani uyaqinisa kumbe uyababonga laba abakubutho sesimbona njalo sefake ukhombisa ozabona ukukhankasela ukhetho u-major general Engelbert Rugege abantu babone ngani esikhulumisane nabo abantu zimaphaza abangathi bebandla lezamphefu bathi hhayi lokhu yikubonga njalo lokuqinisa lokuphumela egcekeni ukuthi bekuvele ilizwe leli libuswa ngababubutho lokhu yikuziveza nje emhlanganweni kanye lakuhulumente
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ukuxoxa lawe ukuhlela
ngibongile
yebo-ke balaleli lo bekuyintathela izindaba yethu uMavis Gama obesikhuluma laye obesemhlanganweni owe-congress yebandla le-ZANU-P F njalo silokhu sikudaba lomhlangano lo sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe yena othi mhlawumbe kule ngxaki ebhekane lomnumzana Mnangagwa ekukhetheni abasekeli bakhe
ngoba phela vele umsekeli womongameli ngesekelo sombuso vele ufanele akhulume nguye president kuba ufanele amkhulume khonapha esevuma isikhundla sakhona ngibona ngathi kungaba kulokuxabana okuthize ngenxa yokuthi siyazithikela abantu ezanupi efahlale besibabana khulu kwakathesi nje unganambeleli ukuthi ugeneral Chiwenga wayengumuntu wayevele ekhangelelwe ukuthi uza kuba ngumsekelo womongameli kodwa anje kuba nguvele ukuthi akukhona kufanele ukwe kufakwe umuntu ongumama yi old border kodwa mbona ngathi mina ukuphabana kwakhona khona kokukhona ukuthi bazafanele baqondane lapho ukuthi bafake yena uJiwenga ambuntu bezibe indaba khona bazayidinga ukuze kufike nini sibakhuluma abantu bakana umuntu elibutho esekhiphe i-overage yakhe leyani esibutho siyabe siyefane ukuthi abe bamfaka usibusiso umoya emsebenzini ambuntu kuyethusa ukuthi lowakhiphe i-overage yakhe agqoke isikhundla siyaba ngumthela amongameli abantu bezane ukuthi bavelekelaso bantu abayithukayo njani
okuningi-ke okukhulunywe ngumongameli Mnangagwa uzwakale ekhuluma ukhomisana umlotha labanye njalo uthi elezanu p f lizananza amalungelo abantu ogoqela amalungelo ezitabane
ya kukhanya vele nxa kuyinkulumo sibili ekukhulumeni umnumzana Mnangagwa ukhuluma vele into ezisekayo ethandwa ngabantu okuthi uzakwenza kuba sizakwenze hhayi asibe sikhulume ngakho kodwa ungaziyazi uze kuma-provincial committee meeting yabo inhlangano yabo yama-provinci engakahambi i-congress abantu bakhona babe vele ekhuluma besithi hatshi singabe silokhe sicabanga okwakudala laba babejise babeethuseli so khanya ukuthi yena Mnangagwa wasekhangelele ukhetho lika-2018 lokuthi athathe eziyisekeli ze-opposition ngibona ngathi yini inkulumo zakhe izawenza angikhulukuthi kule choisalar ukuthi ahuge abantu abaningi ukuthi bamvotele
lo umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseHarare.